Iqembu lomdlalo uqule Highlanders likhuphukela ahlala endaweni yesihlanu nxa usuka ngaphansi kwengalane yemiklomelo ngemva kokunqoba elikwenzele zePC Caribbean ngeTuvanyanga ngesonto. Iqembu leBosa belihlezi endaweni yesithathu nxa usuka ngaphansi kwengalane phambilini kwemidlalo yeviki lechumi kusigaba seCastle Lager Premier Soccer League. Impumelelo yomdlalo wangesonto itsho ukuba iqembu leHighlanders linqobe emidlalweni emibili ilandelana ngemva kokudlala imidlalo eyi-9 zehluleka ukunqoba. Loba kunjalo umqeqeshi waleli qembu uMatinda Ndlovu uthi abafana bakhe abakadlali ngendlela afuna bedlale ngayo.
I've got a mammoth task ahead of me, which is to try and get this voice and believe.
Yilo mthwalo onzima phambi kwami ukuthi yenze abafana labo bazikhole bese bedlala ngendlela iqembu leHighlanders elaziwa lidlala ngayo. Yebo kambe abantu bayakujabulela ukuba sesenelisa ukuthola imiklomelo, kodwa ngokubona kwami kuningi okusamele sikulungisise ukuze babe kuzinga esilifunayo.
Phezu kwengalane yemiklomelo kuhlezi iqembu leChicken Indona elinqobe leCAF United nge-3-1 ngensonto. Iqembu leChicken Indona imiklomelo ngama-22 okulinani elilingene leli leqembu leCAF United, kodwa eleChicken Indona lihlezi phezulu ngoba lihlohlwe kalutshwane. Endaweni yesithathu kuleqembu leFC Platinum lona elinqotshwe nge-1-0 leDynamos njalo lilemiklomelo ngama-22, kuthi iqembu leChapungu lihlezi endaweni yesine lilemiklomelo li-19 njalo elibe ngutshikilo bhanqa 1-1 leqembu leTelone ngensonto. Emsileni wengalane kuleqembu leBulawayo Chiefs selilemiklomelo emihlanu njalo elinqotshwe nge-3-2 ngelenkezi Platinum Stars ngomgqibelo. Endaweni yesibili nxa usuka emsileni kuleqembu leYada elilemiklomelo yesithupha njalo elinqotshwe nge-3-0 leManyika Diamonds, kuthi endaweni yesithathu nxa usuka emsileni kuleqembu leMshwana Stars lona elitshaywe ngo-2-1 ngeleTriangle. Iqembu leRentals lihlezi endaweni yesine nxa usuka emsileni lilemiklomelo yi-9 njalo linqotshwe nge-2-1 ngeleBlack Rhinos. Kolunye udaba olumelana lomdlalo wenguqu, iqembu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni wenguqu elaziwa kakhulu ngegama elithi Warriors lizadibana leqembu elimela ilizwe leZambia kusigaba se-semifinal emncintiswaneni we-COSASA oqhutshelwa elizweni lase-South Africa kulezi nsuku. Iqembu laseZimbabwe linqobe leComoros nge-2-0 kusigaba se-quarter final, ukuthi eleZambia litshayele eMalawi nge-4-2 ngemva kokutshaywa kwembekwa. Nyakenye iqembu leZimbabwe leleZambia yadibane ku-final njalo iqembu leZimbabwe yile liphakamise isicoco ngemva kokunqoba. Kweyinye i-semifinal iqembu leBotswana lizadlala leLesotho. Ni-Media Studio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.